Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 26 kumpandula 2024. Igama nguntungamili nkumo endabeni zethu lamhlanje. Uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ikansili yakoBulawayo isidwebe imingcele emitsha elakho ukwenza ukuba amakansili amanengi aduzane laleli dolobho abe phansi kwalo. AbeZimbabwe badlana ingqondo ngohulumende okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo eleZANU-PF. Inkokheli yebandla leli yetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu lokungaqhubeki kuhle ukhetho yiMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko lo emhlanganweni we-UN kumazwi awethulelwe kumazwi abalwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ntambama izolo. Nangu okunye okukhulunywe nguShaba.
Zimbabwe is confronted by formidable challenges in its quest to attain the SDGs. The adverse impact of the punitive illegal unilateral sanctions compounded by the exigencies of climate
change. EZimbabwe lihlangana lengxaki ezinzima ezilinqabela ukugcwalisa izimiso zama SDGs. Izijeziso zenotho ezingekho emthethweni kanye lokuguquka komkhathi kuphambanisa inhlelo zethu zentuthuko. Ngokunjalo sikhuthaza bonke abethesa eZimbabwe izijeziso ukuthi bezesule ngokuphangisa ukuze qhubeke ngemizamo yethu yokuthuthukisa abantu.
Uplift the lives and livelihoods of our citizens.
Lawo ngamazwi kamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ekhuluma emhlanganweni womkhulu we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika izolo emele umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke siye khona le eNew York kuntatheli izindaba yethu uTaboka Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Taboka.
Yeah, ngiyabonga ntungamili ngoma.
Yes, sizwile izolo uBabushaba ekhuluma ngezijeziso esethula umbiko kaMnangagwa. Kuyini okunye okubalulekileyo akhulume ngakho?
Umnumzana Shaba uphathe kakhulu udaba lwezijeziso zomnotho esike sakhuluma ngazo ngaphambilini, kodwa olunye udaba olukhulu akhulume ngalo njalo ludaba lokuthi amazwe akuzwekazi le-Africa ukufanele lawo athole isalo ku-United Nations Security Council, esithi akulunganga ukuthi amazwe amaningi kangako abe engela owamelayo emihlanganeni eqathekile kakhulu ebona ngezomvikela kuludaba alukhulume kakhulu okuludaba olusekelwa njalo ngabanye abakhokheli base-Africa abaningi abakhulumileyo kulomhlangano besithi i-African Union ilungele njalo iziqoqile ukuthi yenelise ukuthi isebenzele i-United Nations.
Namhlanje khona kuyini okwenzakalayo?
Namhlanje imihlangano iqhubekela phambili abakhokheli bamazathi yeneyo baqhubekela phambili bekhuluma oqale ukukhuluma namhlanje vela eAfrica ngumongameli wele Malawi yena laye ophathe udaba lwe global warming udaba lokuguquka komumo womkhathi esithi kulendingeko yokuthi lube ludaba olulungisiswayo ukwenzela ukuthi kungaqhutshekeli phambili kusiba lodubo olugoqela isomiso esenzakalayo emazweni asezantsi eAfrica osekubangela ukuthi kube lendlala. Senelise njalo ukuthi singene omnye umhlangano ogcwele abantu beAfrica weGlobal Africa Business Initiative lapho akade kukhangelwa ke udaba lwezamabhizimusi kukhangelwa udaba lokusetshenziswa kwemitshina kulenza isuku ukuthi kuthuthukisa amabhizimusi kanye lokuthuthukisa inhlangothi ezigoqela uhlangothi lwezempilakahle kanye lohlangothi olubona okanye lenhlangothi ezikhangela ke indaba zabesifazane.
Oko kugcina Taboka, wenelisile yini ukumbona mhlawumbe ubabushaba wakhuluma laye kumbe ezinye iziphathamandla zeZimbabwe?
Umnumzana Shawa senelisanga ukuthi sikhulume laye, simbone nje engena lapha emihlanganweni izolo. Kodwa senelisanga ukuthi sikhulume laye, senelisa ukuthi sikhulume labanye abeZimbabwe abangena umhlangano weGlobal Africa Business Initiative abakade besithi bafunde okunenge okulomhlangano okungaphathisa ukuthi ukuthuthukise leAfrica ikakhulu nxa kukhangela ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi zinsuku ukuthuthukisa ke ezempilakahle.
Hayi kwakalulwa magombalume Toboka. Lo ngumnumzana Taboka Ncube intathelizindaba yeStudio 7 sikhuluma la esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Izakhamizi ezihlala endaweni ezincelelane lakobulawayo zithi ziyakuthakazelela ukuzwa ukuthi izigaba zazo zilakho ukumanyaniswa ledolobho leli zibe ingxenye yalo ngoba lokho kuzabangela ukuthi zithole inhlelo zikamasipala ezifana lezamanzi kanye lezokubuthwa kwezibi. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Ikhansili yakobulawayo isidwebe imingcele emitsha, iGrand Master Plan egoqela amalokitshi lezigaba ezibalisa inhliziyo emthunzini, Hoplin, King City, Lavendale, Rangemore lezinye. Ikhansili ithi abazakuba engxenye yayo bazafakwa engwalweni zayo kuzakwenza ukuthi bethole amanzi ahloliweyo, babe lezambuzi zakulezi nsuku njalo bebuthelwe ingcekeza. Ukuqhela kwedolobho leli kungavunyelwa nguhulumende, amakhansili agoqela eMguza, Matopo, Esigodini kanye letsholotsho azamanyana loBulawayo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi okwamanje bakhangele ukuthatha indawo lapho abanikazi bomhlaba abazicelele khona. Uphinde wathi uhulumende nguyo lomlando wokuqhelisa umngcele wesabelo sakobulawayo phansi komthetho we-Presidential Proclamation 15E of 2004 okuza kwenza idolobho leli lithuthuke ngokuyisilinganiso samakhilomitha ngamachumi amane, 40 kilometers indawo zonke.
Ama-provincial boundaries ebekhangela kakhulu nguhulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo as a province, lokhu kuzabanjwa nguhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation.
Umnumzana Lovemore Sibanda owathenga umhlabathi okwakha indlu yembundane ngomnyaka ka-2000 wakha njalo waqala ukuhlala khona ngo-2017 uthi kalamanzi empompi. Uthi kuzwisa usizi ukuba basebenzisa izambuzi zemigodi. USibanda uthi mayekhangele kulokitshe eliseceleni kwabo elemganwini elingaphansi kwedolobho lakobulawayo kuthi akhale ngoba lithola amanzi njalo izambuzi zilamanzi lezibi ziyabuthwa.
amathonethi nalapha sebenzisa amabhetho mnambonani into enhle kakhulu ekuthela kwesikhansini mbonani sebekile kakhulu futhi singathola usizo esibili kakhulu kakhulu ngoba le into vele yayivele ikhona antiradius vele yayithi 4-5 kilometers yavele ihanda sikhansini yakobulawa.
Unkosiyazi Gertrude Dube laye ohlala eMbondane uthi bathwele nzima
lapha kumsele siyajaphela kunangani kathi sizathi kunzimala
ziyakhala lezakhamizi zemthunzini. Unkosazana Natasha Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasikhombisa 27 uthi sebekhathele ngezambuzi abazisebenzisayo ngakho ke kuqondile ukuba bebephansi kwekhansili yakobulawayo. Kukhangelelwe ukuba uhulumende uzakwamukela isicelo sekhansili le ukuthi iqhelise umngcele njengalokhu ekufisayo okungenza abahlali abahlala ezigabeni ezitshiyeneyo bethole amanzi ahloliweyo lokunye okungenza behlale kahle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Loba nje eZimbabwe lisithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale lePhalamende iParliamentary Democracy. Kunengi okungafundwa lelizwe leli ngokwenziwa ngeleMelika eliqhuba umbuso obizwa ngokuthi Representative Democracy. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseGaborone kweleBotswana.
Elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu kubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo eziphathelene lokuqhutshwa kwelizwe iRepresentative Democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lePhalamende iParliamentary Democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kulesikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu uMzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi sekelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yabo abantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi be defend eAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana nalama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
Unare uthi noma kunjalo wathi ngokuya kwesikhathi eZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse intando kaZulu yela kwakuyinto eyiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekweleZimbabwe umnumzana efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonishwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti ke lanxa iZimbabwe ingakenelisi ukwenza izinto zonke ngendlela enhle kunenge laseMelika elingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa, Mnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eleZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lePhalamende okungaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency-based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lePhalamende kuhamba ngezigaba zokhetho kubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportional representation okuyiwe ethuthukisa umbuso wabantu nabantu.
UMazibuko ugcizelele esithi eleZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Ogu bandla lezanu PF Mzana Kuta Masaka, uthi umbuso wabantu ngabantu kwele Melika, uyaphathisa ukuthuthukisa ezinye inhlangothi kwele Zimbabwe, kodwa osola okunye owenziwa ilizwe leli.
Bathanda ukubhebhisa ukungazwani okukhona kwezepolitiki bona laba abe America.
Ukusebenzisa i-representative democracy njengalokhu kwenzakala kwele Melika kunconywa ukuthi kukhipha umthwalo wokuqhuba ezombusazwe kuZulu kufake ezandleni zalabo ababe bekhethiwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana le Melika, kukanti parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe kanye lamazwe ayengaphansi kombuso wamangisi ogoqela eleZimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo ibandla lamalunga amaningi edale lephalamende yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi ube wendaba ze Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Ke singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zakwele Russia ezohlobo lwama drones ezifika phose amachumi ayisikhombisa. Ebezimele ziphosele amabhomba emadolobheni ayedlula ichomi izolo kusihlwa. Lokho kubikwe ngabezindaba abeReuters. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela kuzwekazi leAfrika olwe-US Africa Command luthi lusebenza leAfrika ukuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana kubutho. Kule viki iAfricom iqoqe umhlangano omkhulu kwele Zambia lapho exoxisana khona labakubutho ngodaba lolu olukhanya lumemetheka. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi pathelane leMelika umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden namuhla wanzise ukuthi ilizwe lakhe lizanikeza ele Ukraine imali engena kumabhiliyoni ayisishiyangalombili 8 billion US dollars eyokuthenga izikhali ukuze linqobe ele Russia kumpi ephakathi kwamazwe omabili. UBiden umemezele lokhu phambilini kokuhlangana lomongameli weUkraine umnumzana Volodymyr Zelensky khonapha eWashington DC. Impi phakathi kwamazwe omabili iqale ngomnyaka ka-2022 ngemva kokuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Sixoxe lolandela udaba lolu njalo ingcwethi wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
I-8 billion le izayibasela impi kufe abantu abaningi beUkraine kufe abeRussia ngokunjalo. Kanti ke kuyinzuzo kubosomabhizinisi laba benza izikhali. Kuso sonke isikhathi lapho kulempi babona ithuba lokuthengisa izikhali benze imali banothe babe lamabhiliyoni. Kanti kuyadingeka ukuthi sicabangele abantu abanye abangasibona ababazuza emalini yezikhali ukuthi yiphi enye indlela engenza ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Ngokuba izikhali ukuthunyelwa kwazo kakutsho ukuthi kuzaba lokuthula, hayi la kancane kuyayibasela impi iqine kakhulu. Ngakho-ke kuyadingeka ezinye indlela zokuthi kunqandwe ukonakala lokhuyana esikubonayo kusifa abantu ngaleya ndlela.
Ingaqedwa njani limpi kahle kahle Ncube?
Impi yonke emhlabeni iqedwa ngokukhulumisana. Lanxa ungamnqoba omunye kodwa akulula ukuthi kube lokuthula lokuzwana ngaphandle kokuthi kuze kukhulunyiswane. Kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe zonke indlela zokuthi labo ababili iRussia leUkraine kuhlalwe phansi kulungiswe. Kungabuyi kube lempi kuleya ndawo. Lokho abakhala ngakho, lokho abakusolayo inhlangothi zombili bakhulumisane ukuze ingabuyi ibe khona impi njengoba sibona kusifa abantu kangaka. Kube lokuhloniphana, kube lokuthula ngendlela ekhona kwamanye amazwe, kube lokwakhelana okuhloniphayo okuqondileyo okulokuthula. Iyo into edingakalayo, ukukhulumisana, ukukhulumisana, ukukhulumisana.
Njengoba kuyiwa kukhetho nje, ubona uhulumende ozangena ngomnyaka ozayo, kungaba kuwine uHarris kumbe kunqobe uTrump, ubona luphatha njani udaba lweUkraine?
Ngokubona kwami uma kunqobe uHarris asezalandela amabhiliyoni ezikhali esiya khona leUkraine izaqhubeka impi. Lokho kuyacaca vele umuntu okulethuba lokuthi impi phele nguTrump eyeUkraine. Kulula ukuthi yena iqede ngendlela abuya ngakhona nxa ukuqathanisa loHarris.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sihlaziya udaba lokuthi izinduna ezingamachumi ayisishiyankalolunye zinikezwe izimota izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa okwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Iningi lisithi ngabe imali le isetshenziswe ukuthuthukisa ezinye ingatsha zomnotho. Uhulumende ubikwa isithi izimota lezi ziyaphathisa izinduna ukuthi zisebenze ngemfanelo ezigabeni zazo. Usemekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ingcwethi kwezamasiko endawonye lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezenoto lezombusazwe ongumsekeli njalo kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust onguye umqalisi ziba.
Ngambi umkhono wethu ukuthi imali engaki iphume ukuthi ngathiwa le imali ithethe mhlawumbe iyasetshenziswa okune ngenxa yokuthi eziningi zalezo zibona zivele zithe zibhoda anti bayaphiwa almost every 5 years so. So abaningi kazi ukuthi imota yena vele iyafida ngoba nxa imota lezi ezintsha zelo zithole zele zihambe nxazinemba ama-10 kilometers or 15 kilometers zisuka nje kibo-airport mbe ukuthi ezidrayive naleyo. So iningi labantu bezimbabwe badrayive ama-eldabane ukuthi vele imota ezama-10-15 years so lizi zele zija okukhangela ukuthi ngalo kuthiwa bayagcina nje then leyo mali ababengaphiwa mhlawumbe ingancedise ekuthuthukiseni izabelo nje emaphandleni kakhulu bangaphiwa izimota kodwa le bayakwakhela ngemali ye-60,000 45,000 30,000 iye kwakhambe ikliniki endaweni yenduna iye kwakhambe isikole endaweni yenduna iye kuhambe isibhola endaweni yenduna.
Sesibuya kuwe mnumzana Mathe, ungathi bekulinyathelo elihle yini leli ukuthi induna ziphiwe lezi mota?
Ungananzelela ukuthi induna zendulo bezikwazi ukuthi ziphile phakathi komphakathi zibona inkinga zomphakathi ukuthi abantu badlile ongala nkomo uyathisela inkomo naye kwazi ukulima. Kodwa uma sizikhayela induna zakathesi uma uthi yazinanzelela ziphila kakhulu ekhiweni uzathola ukuthi umntwana uzikhule engayazi induna yakhe ukuthi ingubani. So sibe sesifika lapha ezimotweni ungakhayela induna zomsebenzi kakhulu kufanele ukuthi zibe ziyawenza ezigabeni amabhoholo ngoba sithi udube laphana kulinywe abantu bayalamba bayahlupheka ezigabeni induna zakithi azesekuthi induna zedorobho. Asesicabanga ukuthi maybe mhlawumbe induna kumbe kukhona abazidabulisa khona ukuthi zikwazi ukuthi ziyinfluensa abantu leyo ukuthi zigcine abantu begcine bethanda mhlawumbe i-politics zenu because asiwuboni umsebenzi wezinduna zethu okwamanje ziluthwane. Induna esingathi siyayibona engathi iyavela ngudakamele kodwa ezinye zenzani lezi nduna lezi ezinika inkalakatha zezimoto ezingaka.
Sizwile ezinye induna zisithi zizafinyelela kuhle zonke izigaba zazo, ungathini ngalokhu?
Imota zililungile lo sisithandekile umzwe kahle ukuthi induna zibe lezimota kubalulekile kodwa induna kayidlale irole yayo. Hayi induna ukuthi izatholakala ngemoti yemagwegwe yebhabalanda yecountry park imota leziyana kufanele ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa maybe kulabantu othola ukuthi ematopo laphayana umuntu lwana ukhulelwe kumele esibhedlele empilo kufanele ebeleke kube kuthiwa induna induna iyakhipha imota leyo ihambe ithatha imota akula ma-ambulance akula lutho imota leyo ikwazi ukuthwala lo muntu imhambise esibhedlele.
Siyabonga. Ingqobe isikuwe mnumzana Dube, uthini ngamazwi kamnumzana Mathi?
Ngiyamuzwa uGwabalanda. Umuntu engaphiwa imota mahhala kwesinye isikhathi ugcina nje siba ephelelwa ngamandla okuthi enze izinto ngesifiso sakhe ngenxa yokuthi kuzekhangayele kulo amphileyo ukuthi kumele amthande. Mina ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi ngabe izimota lezo bayathenga bona nge-hire purchase system sokuthi khona bona right. Umuntu lowo angakhwezela imali ngomayefika ku-$500 ku-$600 from that abe sezithengela imota le maybe kuphiwe khona khona soyezi ungayiqeda usungathola enye.
Singathi imota lezi ziningi kakhulu yini okokuthi imali yangkhona ibingenza umahluko omkhulu ezabelweni?
Kusiya ngokuthi umuntu ukhangela ngaliphi ilizwe. Nxa mina ngikhangela ezigabeni zemaphandleni lapho kuhlupha khona amanzi, ngiyese ngikhangela ukuthi rayithi kugebha umgodi kungaba yimalini, siwufake isola kungaba yimalini, ngiwufake njengokuthi kugebha umgodi ngendaweni eziningi emaphandleni amanzi lapho atholakala khona kungafithi ukuthi emele ungasebenzisa 1500 emode uzofike maybe kibo 50 meters or so. Uthuna ukusolarize lawa amanzi azenaithi izinkoma nese izingada neseni on average kokuthi isigaba usinika 2000 sokuthi bagebhe umgodi kusukhangela ukuthi imota leyo eyinduna mhlawumbe ingabe zithola e-5 years engxenye futhi ukuthi mhlawumbe zibengako-40,000 ya-50,000 so mangathi 2000 ena ngagebha kodwa izabelo on average ngagebha izigaba zami ezingu-15 zingasala zilamani kwakala abantu bangakuthalela kakhulu ngoba kule impact ma sikhuluma i-development khuluma i-output ezaba le impact ebantwini for a long time. Imota yes kuyabelayo but i-impact yakhona iziwa ngumgqini wakhe nalaba abaseduzane laye ukuthi hayi ndulitole imota nduna uhulumende uyincetile yasakhela isibhedlela lapha lapha afundisa akhela isikolo lapha lapha kodwa imota bazabe beyibona ihamba kathana le kodwa kibo ayinanadokangako abantu ezihamba.
Siyabonga Mnumzana Dube. Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Mathi.
Mina engufisayo induna zakithi ukuthi niyazibona ezinye ziseseziningi kakhulu especially emathekeleni zisesencane izinduna zakithi kokuthi mhlawumbe zisakholisa lokho singakumeza sithi yifaro kodwa azizame phela ukucabangela abantu. Ngicabanga ukuthi induna esihlale maybe 15 years singabe sile moto ezingu-3 and then lezi moto ama uzigayela zigcine kakhulu ngamabhaki okuthi zonke ziyaphila so kathathe ezingu-2 edonate esigabeni esebenzise 1 lane lezi ezingu-2 adonate esigabeni ukuthi zibe ngama-ambulance okusiza umphakathi. Kodwa sizazama ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe mina ngiphila lazo-ke induna isikhathi esiningi ukuthi sizame ukuthi zi-encourage ukuthi zizame ukuthi zitshintshe umkhondo lo.
Umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ucubungula ezamasiko ubexoxa endawonye lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezenotho lezombusazwe njalo engumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust bebexoxa lo sithandekile Mhlanga we Studio 7.
South America.
Akubizwa ozwayo kobulawayo ngomgqibelo lapho umculi werumba olodumo u-Obadiah Matulana aza kwethula khona idlalade lakhe elitsha alincindezele ebambisane labanye abaculi abayisishiyangalombili. Leli lidlalade likaMatulana lesi 32 nango echasisa.
Abalodomu kuqala uChesi Sikhuza umlambozo samangwe majelo sikhobokhobo Tobias Chinoda inkonzi kaSlanki Talente Mhlanga Betty Nati Mguni uZulu ngamtshela ukuthi khona ngabali lemukele ngothando leli dlalade ngoba ngelokuqala emhlulweni wangaphakithi ukuthi kube labahlabeleli bafika phose 8 bebambene ekhiphe idlalade elinjengalenaleli idlalade elitsha lesi-32 lisihlose album sithi khona ingubo entsha.
Siyabonga balandeli berumba abamthandayo u-Obadiah Matulana ngomgqibelo akubizwa ozwayo-ke ngobulawayo. Kwanele likhumbulelo uyalandela oluhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.